Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine mhla ka 5 lwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sixwayisane ngendaba yecoronavirus le isibhahile njalo lapha kobulawayo yithi esesedlule amadolobho wonke phambili kwecoronavirus ngokuthi sihambe yaphambili njalo labantu abasiyayo bayaphambili.
Sekufe abantu abahlanu bakobulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yiCOVID-19. Osokukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu amabili lamashumi phose amahlanu 248.
Ukhetho olusanda kwenzakala kwele Melika luyatshengisa ukuthi ezweni leMelika kusesekhona lokho okuthiwa yidemokrasi.
Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela eleMelika eliphatha ngayo ukhetho kulandela ukugqitshwa kokuvota nxa kuqathaniswa lendlela amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo kwele Tanzania namhlanje umanyane lenye inkokheli yomhlaba ekufumisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe olwenziwe ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekufe abantu abahlanu bakobulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yiCOVID-19. Lokhu sokukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane eZimbabwe laya kwabangamakhulu amabili lamashumi phose amahlanu 248 sebezinkulungwane ezedlula ezithoba mine mbili 8,427 asebetholakale bele gciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose ezithoba mine mbili 7,967. Ukuqonga kwenani lababulawayo yilo mkhuhlane kobulawayo sokusethusa abaningi kumaviki amathathu edluleyo. Ingcwethi zezempilakahle zithi zikhathazekile ngalokhu ngakho ke zixwayisa uzulu ukubana aqhubeke ezivikela kuCOVID-19. Asizweni eyinye yalezi ngcwethi uDokotela Solwayo Ngwenya esipha amacebo okuzivikela.
Sixwayisane ngendaba yecoronavirus le isibhahile njalo lapha kobulawayo yithi esesedlule amadolobho wonke phambili kwecoronavirus ngokuthi sihambe yaphambili njalo labantu abasiyayo bayaphambili. Yikho liyaxwayisa amahlabesuthi lilalele lokhu esikukhulumayo lingaze lalalele omunye umuntu ongasiyo dokotela ozalitshelela eceleni ngendaba yecoronavirus ethi khona icoronavirus kayibulali kumbe ngumkhuhlane onjani njani. Umkhuhlane omubi kakhulu unjengefreza le eyayikhona kudala eyayikhulunywa ngabadala. Yikho siyacela icoronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni. Kakhulu ingena abantu nxa ukuthi lihlangene endaweni ezinjengokuthi i-space endlini, khonapho liyakhuluma liyaxoxa ligcwele kumbe liyathandaza. Lapho i-coronavirus iyahamba kakhulu kumbe lisemalayinini lilayinele impuphu kumbe lilayinele imali, i-coronavirus la iyaphambili khonapho. Lalapha ebantwini abayenza imitshato lakusekuhambeni emangcwabeni ukuyalahla abantu kukhanya khonapho i-coronavirus iyabamba kakhulu. Yikho siyalixwayisa kakhulu bakithi, into le ingasibulala lapha njengomlilo omangalisayo, izasihlasela isibulale kakhulu bantu bakobulawayo.
Lo bekungudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi yezempilakahle ekhuluma ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.8 million labulala inkulungwane ezingamashumi phose amane lane 43,913. Abekolishini le-Johns Hopkins University baseMelika bona babika ukubana emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose amahlanu 48.3 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.2 million. Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela elemelika eliphathe ngayo ukhetho kulandela ukugqitshwa kokuvota nxa kuqhathaniswa lendlela amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo umsebenzi wokhetho okugoqela eleZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubalwa kwamavoti kukhetho lokudinga umongameli kwelemelika lapho okungqikilana umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats lomongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lokhu kuqhubekela phambili sokusele izigaba ezingaba zinhlanu eziyizo ezibhekwe ngumhlaba wonke ukuthi zizaletha impumela ezaveza onguye osenqobile. AbeZimbabwe labo babheke ngelokhozi impumela yalolu khetho bencoma okumangalisayo indlela lomsebenzi oqhutshwa ngayo. Omunye walaba bantu ngumongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Ukhetho olusanda kwenzakala kwelemelika luyatshengisa ukuthi ezweni lemelika kusesekhona lokho okuthiwa idemokrasi, njalo abantu bayenelisa ukukhetha umuntu abamfunayo ngesikhathi sabo kungakhathalekile ukuthi ngubani.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithenchi Rota uvumelane lomnumzana Moyo.
Into enhle e-America yikuthi ababala amavoti abakhethisayo abantu abazimeleyo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa ngomunye layo obuka indlela elemelika ephethe ngayo ukhetho.
Sithanda ukutshayela abantu be-America ihlombe ngokwenelisa kwabo ukwenza ukhetho oluqoqekileyo. Asiyezwa ngokwehluleka kwema-systems abo kumbe kwama-processes abo. So far lanxa nje sisizwa uTrump nganokukhuluma ngendlela ezingamnandi. Nxa kuthi engadliwa kodwa hayi asiboni hlupho, sifisela abantu be-America ukhetho oluhle oluzaphela kuze kutholakale impumela kukuhle kunjalo.
Isakhamuzi sakobulawayo abaphatheka kwezombusazwe emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda uthi ukhetho lwemelika luqhutshwe kahle.
Ukwenza ama-election okuhle oku-free and fair election okungalakwethuselana, wonke umuntu uvota ekhululekile, okomplenayo azihambele emthethweni kujudiciary, umthetho ubambe ngendlela efaneleyo isolo yomunye laye azibone ukuthi hayi uma edliwe udliwe, ongadliwanga akadliwe, owinilele azibone ewinefe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Ben Moyo ongomunye wabalwa impi yenkululeko yena uthi akaboni impumela yokhetho lwemelika iguqula imithetho yalo yokudlelana lamanye amazwe.
Impumela ukhetho lwe-America sinakitha litshintshi lutho ngoba i-foreign policy ye-America kayizukuguquka, awukhathalekile ukuthi ngupresident aphandle ukuthi masiguqule izinto ngayo. Okwesibili, whether ngubiden kumbe ngutrump ongenayo kima kula mhlupho ngu-hidden tail we-queen elifana nayo.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Nokuthula Ndlovu uthi uyalusola ukhetho lwe-America uma ekhangela kukhetho olwedlule.
Ngilokusola kakhulu ngendlela okuphathwe ngayo ama-elections awe-United States esikhangelele ukuthi yi-first world country yiyengani iphethe i-democracy ukudlula amanye amazwe wonke. Uma sikhangele indlela ama-elections lawa ayenzakala ngawo 4 years ago, uTrump ngcintisana lo-Hillary Clinton, sathi ha kumbe i-rigging yakhona iyavumakala. Manje uma sokusenziwa futhi okwesibili, uma sokuriga wona ama-first countries, thina esimele silandele sifunde i-democracy yakhona ayisazwakali phela ukuthi kanti vele yona i-democracy, kutshona ukuthi i-democracy vele.
Lokhu zindala zombili kukhetho lokudinga umongameli we-Melika njengoba umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans lowake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats belokhu bemelele ukuzwa ozathola amavoti amaningi phansi kohlelo lokhetho lwalelozwe olubizwa ngokuthi Electoral College Votes. Okwamanje uBiden uyakhokhela ngemiklomelo yama electoral votes ozanqoba ukhetho lolu kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 phakathi kwangamakhulu edlula amahlanu i-538. Izigaba eziningi zelizwe sezethule impumela yazo kodwa kusamelelwe izigaba ezinhlanu ezibalisa iPennsylvania, iArizona, iNevada, leNorth Carolina leGeorgia ngoba lonyaka uZulu weMelika uvote ngobunengi ngeposo phambilini kosuku lokhetho ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus okuyikho osokuphuzise ukubalwa kwamavoti. Abanye baveze imibono ehlukile ngokhetho lweMelika bethi kibo luqotho uma beluqathanisa lolweZimbabwe uma bekhangela abantu. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kodwa isiphathamandla sebandla lezombusazwe le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibale ohlala kwelengilandi, ulombono owehlukile kulabanye, ethi isikhathi sesiside impumela yokhetho lakwe leMelika ingakaphumi.
Njengebandla le-EFF sithi ama-elections awe-America akhanya ukuthi owinayo ngubani. Kuyakhanya ukuthi uJoe Biden nguye owinayo. Kodwa esikubonayo ikuthi sokulokuthethisana, sokulokuba lokuthi bakhona sebefuna ukuya emthethwandaba ukuthi bekuthi hayi bona abaluzanga. Sivame ukuthi sibone into ezinje nxa zenzakala e-Afrika, sibone i-America isithuka, ithuka amazwe lawa ase-Afrika ikakhulu nxa ama-results ephuza ukuphuma. Kodwa sikhangele nge-America siyabona ukuthi ama results akaphumi. Into le abathi electoral college le ingani nje into edala ukuxabana, edala ukuthi into zingaqedakali kube lengxabangxoza nje. Lathi nje njengama Africans sikhuluma sithi iAmerica kumele ikwazi ukuthi ama elections ayisiyonto nje elula, into yelangeli uhani, into ephongwenziwa nje. Kwenzakala nje ukuthi ezinye izinto zenzakale kuphuze ukuthi ama-results ephume, kube lama into okuthiwa ama-disputes. Kodwa akutsho ukuthi kungaba lama disputes sokusitsho ukuthi lo okhethiweyo ayisuye mongameli welizwe.
Umnumzana Innocent Ndibale ngowebandla lezombusazwe le-EFF Zimbabwe ohlala kwelengilandi. Ukuhlaziya okwenzakala kukhetho lweMelika olokudinga umongameli ngesikhathi amavoti elokhu esabalwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loDr. Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala esigabeni seWashington khonapha eMelika.
Okwenzakalayo ekhethweni lwe-America kulolu khetho olukhona luka-2020 kuyinto entsha engajayelekiyo ngoba amavoti asabalwa. Ngingathi okwenza ukuthi kube lo hlupho lona lolo olukhona lwamavoti abalwe ngapheli yikuthi omunye wabancintisayo President Donald Trump nguye wahle waqala phambili uzama ukutshela ama-states ukuthi babale lokhu nini, bangabali lokhu nini, babale lokhuyana, bangabali lokhu. Kodwa kathesi into yakhe nalana aqala ngayo ufuna ukuhlupha indlela ama-Americans abavota ngayo yiyo esilethe udubo lolu lukhona. Lokuthi sibona umehluko phakathi kukaBiden lo-President Trump. UBiden umuntu obekekileyo othemba i-election system ye-America ukuthi ayasekele nini abantu babale which is a way i-democracy indlela emele isebenze ngayo.
Ungathini ngamavoti la alokho esabalwa? Ungathi kuyathembisa yini ukuthi umongameli Donald Trump kumbe umnumzana Joe Biden nguye ozanqoba kulolu khetho, kumbe njengoba izinye ingcwethi zisitsho akukacaci kuhle? Wena umbono wakho yiwuphi ngalolu daba?
Awakhanyi kuhle ukuthi ozaphuma lalolu khetho ngubani. Yikho kufanele nje ukuthi abantu sime silalele ngoba singakhangela inombolo lezo sitshengisa ukuthi ngubani ophambili ngubani osemuva. Kwesinye isikhathi kuba nguBiden ingani uphambili aphinde yehle kukhwele kube nguTrump. So okufunekayo lapha yikuthi njengokutsho kaBiden ukuthi kumele sibekezele. Simelele ukuthi impumela yokhetho iyephela. Singazihluphi ngokuthi ozawina ngubani bangasozawine ngoba kathesi isikhathi kasikafiki. Nxa isikhathi sesifikile sizakwazi ukuthi oyakuya e-White House ngubani kumbewu ozawuhlala e-White House aqhubekele phambili ebusa ngubani.
Lo ngu-Dr. Priscilla Ndlovu, ingcweti yecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala e-Washington khonapha eMelika. Ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga we-Studio 7. Ulayistop lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okulokhu kuphuma ngokhetho lokudinga umongameli weMelika amavoti elokhu ebalwa. Ekutshweni kokhetho lweMelika olungakaphumi lonke impumela yalo, abanye basale bezibuza ukuthi kanti vele lolu khetho luqhutshwa kanjani. Sikhuluma nje kulezigidi zabantu ezivoteleyo, kodwa okuqakathekiswayo ngamavoti amalutshwana angamakhulu afika phose amathathu 270 athiwa ngama-Electoral College Votes. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena endawonye lowake wamela iBhinga North edale lephalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Chris, ukhetho lwe-America besilokhu sonke silulandelela lakathesi ngilokhu ngilulandelela. Ukhetho lwe-America ngiluzwisisa mbijana hatshi kakhulu, ikakhulu endabeni ze-Electoral College. Into engiyizwisisayo ku-Electoral College ukuthi okwakuqala i-state le-state sase-United States of America nxa kuthe kwavotwa sile number yama-electoral okuthiwa yi-Electoral College, okutsho ukuthi kuma-states amaningi ngaphandle kwamabili oyabe ephume lamavoti amaningi nguye okuthiwa khona uyathatha i-Electoral College yonke yona leyo ngaphandle kwama-state amabili lapho enziwe khona ukuthi hayi bangashiya ama-electoral college yakhona ababe beyiphiwe. Ngingathi yikho engikuzwisisayo ngokhetho lwase-America. Kodwa okuhle njalo kumnandi ngokhetho lwe-America yikuthi siyananzelela ukuthi lukhetho olule-transparency emangalisayo.
Ngize kuwe Mnumzana Mabhena, wena uthini ngokhetho lweMelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani?
Thina eZimbabwe sibona ngani olwethu ukhetho kumele kube yilokhu okuthiwa yi-proportional representation, ngoba khathesi sisebenzisa lokho okuthiwa yi-Westminster esakuthatha eBrithani ngo-1980 okwenza ukuthi amabandla amancane kumbe ngithi mina abantu abayimhlobo mhlawumbe emncane esingakubiza ngaleyo ndlela ama-minorities, kumbe njalo futhi amanye ama-minorities kungasayi ngemhlobo izwi labo kalizwakali endlini yesishayamthetho, ngoba sisebenzisa lokhu okuthiwa i-winners take all. Thina eZimbabwe sifisa ukuthi ukhetho lwethu lufanane lolwe-South Africa ukuthi abantu bakhethe amabandla ezombangazwe, kuthi kungakhethwa amabandla ezombangazwe bese kuthi indlu yesishayamthetho ibe isiyiyo esikhetha ke umongameli njengendlela okwenzeka ngakhona eSouth Africa. Singalandela okwenzeka eMelika ukuthi umongameli ukhethwa yedwa, sibona ngani kunika amandla kakhulu emntwini oyedwa. Thina sifisa ukuthi amandla abe sendlini yesishayamthetho ukwenzela ukuthi umongameli engabi lamandla amaningi. Bese kuthi ke
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalokho osekukhulunywe ngumnumzana Mabhena?
ngaphandle kwe transparency sithanda ukubongela ukuthi khona ama institutions ase America ngiyamangala ukuthi ngabe kuthiwa khona u Donald Trump bekungu president wase Africa lapha eAfrika ukuthi khona i-electoral board eyiyo ebona ngokhetho iyabe ibizwa ukuthi buya lapha wena lokhu ukwenzelani ngiyakholwa ngabe kudala sazi impumela yokhetho lwase-America kodwa ngenxa yokubana e-America bahlonipha ama-institutions njalo ama-institutions akhona azimele mbona ngani leyo yinto eyenza ukuthi khona ama-elections angale abe mnandi kanti njalo kukhanya ngani ama-elections ngale a-devolved okutsho ukuthi isiqinti lesiqinti siyazivalela ama-results atho so ethi bese besithi bona lapha owinileyo nguzibani hayi uzibani udliwe kakusamelele ukuthi ama-results onke ebuthaniswa ndawonye lapha bayafika khona abanye konjelwe ngempopo ukuthi hayi ama results lawa kuwatshintsha
ngize kuwe mnumzana Mabhena wena uthini ngokhetho lwemelika ikakhulu nxa sikhangela ukubana lungani alucacanga ngendlela esijayeleyo efana lekhaya eZimbabwe
njengoba imelika ikhanya kungamabandla amabili lapho usekelo oluphoselu lingane kumbe nxa umuntu ewine ukhetho kwesinye isigaba nguye ojwayele ukuthi angaphumelela ukuba ngumongameli lapho okulabantu abavotayo abanengi khona yikho esikuzwisisa ke ngaleyo ndlela ukuthi zikhona ke lezo ndawo emelike ukuthi umuntu nxa ephumelele ekhethweni kulezo ndawo kumbe kulezo zigaba ezilabantu abanengi uyangena ukuyenzeka ukuthi abe ngumongameli kodwa engavela lahleke khonapho kungamehlula ukuthi abe ngumongameli yebo yena kakuzwisiseki kumahlabe ezulu ukuthi ukhetho lwemelika lumi njani kuyabadida abanye nxa kukhulunywa ngama electoral college kukhulunywa ngepopular vote sibalutshwane kumbe ngithi balutshwane abakuzwisisayo kodwa ke lokho angithi yinto evela kithi ngemva kweminyaka emine asonto esizihlupha ngayo insuku lamalanga ngoba ayisikho kwethu kodwa abanikazi bona emelika bayakuzwisisa yikho kulokho kukhona bengazake bakhulume ngokuthi kuguquke
umnumzana Ngqawuto Nicholas Mabhena yingcwethi ecubungula izombusazwe endawonye lowake wamela iPinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda bexoxa lo Chris Gande weStudio 7
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave
Ngameli Emerson Mnangagwa ofike izolo wele Tanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufumisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelozwe okwelenziwe ngeviki ezidluleyo uMnangagwa obekhatshwe ngumpathi ntambo wakhe wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo wamukele esilindweni sendiza mchina eseJulius Nyerere International Airport eDar es Salaam umeli weZimbabwe Wele Tanzania, Lieutenant General Retired Anselm Sanyatwe, uMongameli Magufuli, webandla lechama chamapinduzi, eliyilo eselibuse kulelo lozwe kusukela lithola uzubuse embusweni weLebhilitani ngomnyaka 1961, wenelise ukuthola isilinganiso samavoti edlula amashumi atobaminembili ekhulwini, 84%, enqoba akade encintisana laye umnumzana Thundu Liso, webandla leJadema Party, othole isilinganiso sokulichumi lantathu ekhulwini, 18%. Iqula labakade bebona lolu khetho luqhutshwa abomanyano weSADC kanye lowe East African Community bancume ukuqhutshwa kokhetho lolu besithi lwenziwe ngokuthula uMnangagwa uthumele amazwi okwenzela amhlophe uMagufuli ngokuvotelwa kwakhe ukubuyela embusweni okweminye iminyaka emihlanu elandelayo eloba ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter uMnangagwa uthe ukunqoba kukamagufuli kuza kwenza ubudlelwano obuhle obuphakathi kwamazwe omabili buqhubekele phambili buqina Uzulu weZimbabwe lengcitshi kwezombusazwe zithi ugatsha lwezemali kumele lwabele imali eningi kungatsha ezibona ngehlala kahle kaZulu, ikakhulu kunhlelo zokunakekela abaswelayo abayibo abathwele nzima elizweni elilesimo somnotho ongamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi abakahulumende weZimbabwe sebesungule uhlelo lokuthola imibono eyehlukeneyo kuZulu ngokuba ahlele njani uluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali engasetshenziswa nguhulumende olunesinawo budget yomnyaka ka-2021. UZulu uthi loba nje uhulumende elengatsha ezifanele zinakekele abaswelayo lalabo asebebadala kakula okuningi osekwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntunga kwa uthi kumele uhulumende abele imali ugatsha lwe-social welfare lona athi lunganceda kakhulu ukwehlisa inhlupho zalabo abaswelayo.
Phambanisa ngokokuthi khona okwakuqala kuba nzima ukuthi ngikholwe ukuthi umnumzana lo uzihlupha yini kumbeni esingathi i-social security yabantu beZimbabwe. Abantu makhaza ukuthi bayatholani ma bekhuluma ngesikhiwa bathi kulama mitigating factors onalawo kuza bayini lama packages ukuthi abantu banikwe kumbeni ngoba yikudla. Ukubona kwami mina kungangiphatha ngokuthi khona angisela themba ukuthi khona lapho esiya khona lo Minister of Finance kuyabe kuqondile.
Uqhubeke ethi imali ethulwa nguZulu oswelayo okwakhathesi kayeneli lutho esithi abaningi badla ingqoqo zomlomo.
I-agriculture engxenye izathola, i-defense izathola, i-home affairs izathola eziswela yizwe nezi eseziqondane lokuphila kahle kwabantu.
Umele inhlanganiso ye-Community Working Group on Health umnumzana Itayiru Sike yena uthi imali eyabelwa ugatsha lwezempilakahle kumele yengezwe.
Kana takatarisa nyaya dzezveutano muno muZimbabwe tiri kuona kuti
nxa sikhanyela ezempilakahle eZimbabwe uhulumende kaqakathekisi inhlupho esilazo kundaba zezempilakahle. Minyaka yonke ugatsha lwezempilakahle luyabe lule mali abayabe ikhangelele ukuba umsebenzi wabo uhambe kuhle kodwa abayitholi
mali iyoyo. Zvinoita kuti mabasa ezveutano anga achiendeka.
Lokhu kusekelwe ngowake waba ngumphathi ntambo wezempilakahle udokotela Henry Matsorera yena othi uhulumende kumele abone ukuba uhlela kuhle ekwabeni ibhajethi yakhe ngalezi zikhathi zokuboniwa komnotho yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
So mutsauko uri pakati pe 90.6 billion ne 43 billion wakakhulisa.
Umehluko phakathi kwe 90 billion le 43 billion umkhulu ngoba nxa bebhala imali lezi bawenza ngemva kokukhangelisisa. Ugatsha lwemali kufuze lukhangelisise lolu daba. Khathesi benza umsebenzi wokubamba odokotela labomongi lukhulu bengabaphi imali. Ugatsha lwezempilakahle aluthuthuki.
Uhlelo lokubuthanisa imibono kaZulu ukuze uhulumende azwisise indingeko zikaZulu ngenjongo yokusebenzisa lolo lwazi ukuhlela uluhlu lokubuthaniswa kwemali kahulumende nendleko zengatsha zakhe zonke olwe-national budget luqale ngenyanga edluleyo. I-budget yomnyaka ozayo ka-2021 ikhangelelwe ukwethulelwa elizwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yona le inyanga kaLwezi ingakapheli. Ngimele iStudio 7 News eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singekehlukani isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Sekufe abantu abahlanu bakubulawayo phakathi kwensuku ezintathu zilandelana bebulawa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe eziphatheka kwezombusazwe ziyayincoma indlela elemeleka eliphatha ngayo ukhetho kulandela ukugqitshwa kokuvota nxa kuqhathaniswa le ndlela amanye amazwe awezwekazi le-Afrika aqhuba ngayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ofike izolo kwele-Tanzania namhlanje umanyane leyinye inkokheli yomhlaba ekufungisweni kukamongameli John Magufuli onqobe kukhetho lukamongameli kulelo zwe olwenziwe ngeviki edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumphrathejesi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.